kungenzeka la kodwa azi la eZimbabwe asazi silaba minerals amaningi okungakanani. Kungaba neqiniso sibili kodwa asila geological survey esayenzayo ukuthi sibe lolwazi oluthi amaminerals esilawo maningi okungakanani.
Uhulumende uthi yena uselungisile ukuthi abantu besebenze lula ukuthiwa i-ease of business.
Awukacaca, awukabonakali ngendlela leyo, ikakhulu ngenxa yenkohlakalo esiyuma public offices lawana. Ule nkohlakalo eningi kakhulu, nxa ufuna ukuthi uvule ikhampani, nxa ufuna ukuthi kube lama-registration documents. So into ezinjengalezo zenza ukuthi ease of doing business ingabi ngendlela abayikhangelekayo. So azikaboni amabhizinesi ebuya lapha ngobuningi babo njengokutho kwabo.
Siyabona njalo umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wehlisa imithelo ebhadalwa elizweni njalo uyanika lokhu athi ngesingisi ngama-incentives kubosomabhizimusi. Kuyabonakala yini lokho elizweni?
Udobo uthi unika ama-incentives lawo lama-corporate taxes lawo ikakhulu kumabhizinesi avela phandle kwelizwe. Bekumele azame njalo unika ama-incentives lawo kumabhizinesi alapha elizweni ngoba izimali zabo ziyabe zilapha. Kanye njengani i-incentive regime yabo ne-corporate tax regime i-favor abantu abavela phandle kwelizwe. Kodwa ngokubona kwami nxa efuna ukuthi athuthukise i-economy, lalabo abakhona phakathi kumele besekelwe ngama-incentives adinganawo.
Khona ewandle kungabe kulamatshe aligugu amaningi yini angathuthukisa umnotho welizwe ngoba bancome kakhulu kulo umhlangano ukuthi kule plant ye-cork leyamalahla.
Ubona njengani into okumele sibe kwazi ukuthi thina indaba ye-mining la ma-minerals esilawo lapha ayiphumi egcekeni. Siyakhumbula indaba yama-diamonds, sizwe umungameli owayekhona uba umgabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume ekugcekeni basitshele ukuthi silama-minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Kathesi abakazitsheli.